Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlakatheni kumpandula 2022. Igama Muntunga Milinko Ma. Endabeni zethu lamhlanje.
Yokuba ukuphumelela sonto emalabisayo ongayiphotiyo emhlabeni wokufikelela izabuphola phele kuma yokuthanga ama-democracies.
Kulabasolwa abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa eziza kufa zihawula.
Ngokumnandi abantu babuyile ngobuningi layo inkosi ubulelani ilikhona.
Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Kudaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezisetshenziswayo nje eziza kufa zihawula. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eZimbabwe Human Rights NGO Forum yazise ukuthi abasolwa laba Unobhodi Makoni, ukudzayisa chiwo Jacob Chigodora kanye lobatsira isora. Umantshi uhlawulise abasolwa laba inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu i-30,000 Zimbabwe dollars ngamunye ngemva kokubafumana belecala. IZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ababili babasolwa uChipo Mungoshi loMemory Chikodze bafunyanwe bemsulwa. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Yinke engaqondanga leyo uma khangela kade isisekelo sombusi constitution ipha lokho kuthiwa i-freedom of speech. Lokho abakukhulumeleyo kasonto emangalisayo ongayiphondiyo emhlabeni yonke jikelele izakuthola vele kuma lokho kuthiwa ngama-democracies lapho kubuzwa khona ngentando yabantu ukuthi enhlomalele abantu ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezingathandakaliyo kodwa kazingusho lezo zinto akufanelanga ukuthi abantu babotshele lezo zinto ngoba kakumuntu elesikhalazo uyabe elesikhalazo as an individual kodwa njengoba esesipholisele ngumpholisa kumele kulindele ukuthi abantu bazakhuluma kanjalo azakhuluma lezo zinto angazithandiyo.
Yebo, laba kuthiwa bathethise amapholisa besithi ayizinja zikaMnangagwa kodwa bakhona abaningi esesike sabona bebotshwa beseteswa icala lokuthuka yena mathupha uMnangagwa. Isehlakalo sanamhla lesi singakhomba yini ukuthi mhlawumbe singabona abanye balabo basolwa labo bedliwa licala?
Ngokuthi kwenzeka ukuthi abantu abahlezi bakhokhwe kusiya phambili okuza kwenza ukuthi umbuso wentandoyeliyo ngokuvele kuse-ICU ugule usiya phambili kugcine sefile wakhonadiwa abantu bengaphelelisi ukuthi bakhulume lokho abangakukhuluma. Ngokuba umuntu nayesithini gubhu yintsha yomuntu othile kutho ukuthi uyisigidini salowo muntu usebenzela yena. Angiboni nhlamba-ke kulokho nxa ngaba abaa amapholisa not as individuals, amapholisa as ama-policy institution kuthiwa khona igidimela isebenzela lo obuzayo akufanelanga kuthathwe njengenhlamba le yinto ejwayelekile vele i-figurative speech amazwi ahlakaniphileyo amazwi alinganisayo lokho akufanelanga kube yinto ebobisabantu kodwa-ke lokhu kuyabheza kahle kamhle kuntu kuyaphambili abantu abaleyo bazabotshwa nibotshwe izinto abangafanani.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Emhlahlandlela kulapho kwakulesigodlo senkosi. Abangenela umcimbi bagoqela omunye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Bekugiywa kuhlatshelwa abantu bevunule ezendulo bekhuthazana ukuthi bavuselele amasiko lesizwe sikamthwakazi. Sixoxele omunye obekhona kulumkhosi umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umgubho wenkosi umzilikazi uhambe kuhle kakhulu, bekumnandi abantu babuyile ngobuningi. Layo inkosi uBulelani ibikhona.
Ve kusenziwani kahle kahle ungasichasisela kanti la uBulelani utheni?
Umende kukhanya ngani uvimbile ukuthi akhulume, kodwa hayi abantu bebekhumbula inkosi umzilikazi ngoba zinsuku akhothama ngazo. Hayi kodwa hayi abantu bebegida nje bejabula nje bekhumbula inkosi.
Nxa kungasakhulumanga yena uBulelani okuthiwa uyinkosi yamaNdebele, ngobani abakhulumileyo pho?
Kube nezikhulumi ezithiyeneyo, kube nezinduna ezikhulumileyo, nabantu abavela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo. Akukho okulokhuzileyo ngaphandle kokuthi abantu balokhe bekhuthaza ukuthi isizwe samaNdebele sasibambane, isizwe samaNdebele kasikhangele ukuthi sihlukumezeke kanganani kuyini abangakwenza ndawonye, ikakhulu ngento zosiko lwazo. Abangavumeli usiko lwabo lubulawa kumbeni ludilizwa, njalo kabangavumeli begadelwa ngesinye isizwe.
Uhulumende yena ubengathumelanga abameli yini, bezingekho iziphathamandla zakhe?
Hayi, laphana kangibonanga odemele uhulumende, nje ngibone bona ama-CIO namapholisa ibe mbabonileyo, kodwa hayi odethunyiwe as an official rep kangimbonanga. Ngibona inhloli zakhe kuphela.
Kazizange ziwuphazamise umcimbi? Akula ababotshiwe?
Hayi, kakula mntu obotshiweyo. Bona ngazathi kodwa kule instruction yokuthi kungavehle kukhulunywe ngokuthi kule nkosi, and bonke abantu hayi ngokwesaba bazamile kukulandela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomkhokheli weibhethu likaZulu, njalo ungomunye wabangene umcimbi wokukhumbula inkosi umzilikazi namuhla. Inkosi yakwelePhilitane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth. UCharles uphiwe intambo lezi emkhosini oqhutshwe namuhla. Izolo inkosi uCharles wethule amazwi eveza ukudana okukhulu ngokushona kwendlovukazi, kodwa wathembisa njalo ukusebenza gadalala njengenkosi entsha.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kweze maphandleni lamhlanje, ikhomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze uZulu weGwanda South ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkuthazo le iza ngesikhathi zek ilungiselela ukuhlela kutsha izigaba zabameli ephalamende lamakhansila, i-delimitation exercise ngesiNgisi. Ekhuluma emkhankasweni oqhutshelwe yikomishini yezitolo zamanama izolo obona ngemfundiso yezokhetho kuzek ezansi emaNdebeleni, umnumzana Andrew Clow uthe kubalulekile ukuthi uZulu abhalisele ukuvota ngobuningi ukuze azikhethele abakhokheli abafunayo. Uxwayise kakhulu abasakhulayo ukuthi baphakamele phezulu.
Siliphathele i-PVR system ukuze lizorejista, ngoba abanye abantu alenelisi ukuthi lihambe lisiya eGwanda emahhovisini ethu awesek. Bakithi sithi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe oleminyaka engu-18 kusiya phezulu kufanele ube lesithupha.
Okwamanje Zek iphakathi kokulolonga abantu abazaphatheka kuhlelo lwe-delimitation olokubumba kutsha ama-constituencies. Emkhankasweni wayizolo lo, iZek enelise ukubhalisa abanye abafisa ukuvota ukhetho oluzayo ekade belokhu bengakabhalisi ngezizathu ezijiyeneyo. Imbongi elodumo uDesire Monoxide layo bekhona kulo mkhankaso.
Ilungelo labo lokuvota kumele beqhakathekise, njalo kumele bephume ngobuningi emakhaya bevota ukuze bebone lokho abakufisa kunjengedevelopment. Njalo kuqhakathekile ukubana ilizwi labo linjani lizwakale.
UMonoxide ukhuthaze ozulu emaphandleni eZimbabwe yonke jikelele ukuthi asukumele phezulu aphatheke kwezokhetho, athi ukutshela ingqobe kulabo abahlala emadolobheni kuphela.
Ukuvota asikho kwabantu abakobulawayo kumbe abasemadolobheni. Ukuvota asikho kwabantu abatholayo kumbe abaswelayo. Ukuvota ngokwabantu bonke, njalo eZimbabwe siyalingana. So intsha yonke lami ngayikhuthaza ukubana abahambe bayevota bephume ngobuningi.
Isakhamuzi seManama uMnumzana Vusa Nkala uthi lanxa nje uzulu ephiwe ithuba lokubhalisela ukuvota iZek emkhosini wayo lo izolo, unanzelela ukuthi balutshwana abasakhulayo ababhalisileyo.
Kuhamba abantu abakhulu nje abadala, amayuthi abalutshwana abahambayo, balutshwana amadoda. Masithi siyakhuluma labo amayuthi abaningi wabuza urejistile uzebe sithi hhayi, lokho kuyafana nje.
Izabelo zemandebeleni ezibalisa iMatabeleland North, iMatabeleland South kanye lakobulawayo zilakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisele ukuvota. Lokhu kuzabangela ukuthi abameli balezi zigaba labo bafinqwe babe balutshwane. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi u-Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Makhadi Moyo osanda ukunqoba kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo olokukhetha ukhansila kaward 16 eBulilima. UNkosazana Moyo ngowakuqala owebandla eliphikisayo ukuthi anqobe kulesi isigaba, njalo ngowesifazana wakuqala.
Salubonani bazali, salubonani izihlobo, salubonani Dombolefu. Okhulumayo nguMakhadi Moyo. Ngiyabonga kakhulu Mamhlanga ngaleli thuba njengoba nginqobile kukhetho. Angeke ngithi nginqobile, kodwa kwenzakale intando yabantu beDombolefu. Nginanzelela ukuthi mina bengingekho kupolitics, kodwa abantu beDombolefu bakubone kufanele ukuthi ngibakhokhele enhlelweni zedevelopment, ngibe ngukansila wabo. Ngalokho ngiyabonga kakhulu, ngiyadumisa, ngiyajabula njalo ukuthi intando yabantu beDombolefu yenzakele. Ngizasebenza labo ngibone ukuthi izifiso zabo ziyafezeka.
Sesikhangela amanani abantu owanqoba ngawo, siwaqathanisa lalo wayincintisana laye. Kukhanya engamanani amalutshwana kakhulu. Kuyini ozakwenza ukuthi ungezelele usekelo ukwenzela ukuthi lo okuncintisana laye okhanya lawo bekusamile oyebandla lezane uPF kumbe amanye amabandla kasoza kunqoba?
Umanani esinqobe ngawo, yebo, awajabulisi kangako kutshengisa ukuthi abantu abasukumanga ngobuningi ukuyavota. Kodwa i-by-election andise ukungabili amanani aphezulu, kodwa lokho akutsho ukuthi singesabela ukunqotshwa kukhetho oluzayo. Abantu be-ward 16 sebekhulumile, ngizasebenza ndawonye labo ekukhuphuleni inani labantu ukubhalisa ukuvota, njalo ngizezwa ngabo ukuthi bafuna senze njani ukuze izifiso zabo zifezeke sibuye futhi ngomnyaka ozayo.
Likhangelele ukuqalisa nini umsebenzi ukuthi liye council kumbe ukugcotshwa? Yiwaphi amalungiselelo ayenziwayo
ukuya ekhansilini silungiselela ukuhamba evikini ezayo. Konke kuhamba kahle, amalungiselelo lawo ahamba kahle. Imelele ilanga lokuyaxoxwa nje kuphela.
Wakhuluma ngenhlelo ezimqoka okufanele ziqhutshwe khona ngapha ewadini yakho. Uzayenza njani ukuthi iziphumelele?
Enhlelo esikhulume ngazo kumkhankaso ezigoqela i-network, amanzi, umgwaqo, okwakhiwa kweclinic secondary lokunye nje. Kuhlezi kungumfutho kimi njengoba sengikhethiwe ngabantu ukuthi ngibamele. Ngiyathembisa ukuthi zizafezeka kodwa kusamele ukuthi siqale sihlale phansi. Siyiwadi sihlele ukuthi siqala ngapi sisiya ngapi ukwenzela ukuthi sibonisane ndlabahlali bonke kudombolefu njengoba idombolefu ingeyomuntu wonke ngakho amandla asebantwini ukuthi bafuna siqale kukuphi ngimaqonda la lezimbala ngeke ngiphawule okwakathesi ukuthi sizazithola kanjani kodwa engingakuthembisa ukuthi konke esikuthembisileyo siza kufeza siza kufeza zonke izithembiso zikaZulu. Okugcina mamhlanga ngiyabonga. UWard 16 owenze ihistory emangalisayo ngomakhadimoya. Bengingacabangela ukuthi kungaba nje but ngiyabonga ukuba ngukansela wakuqala oweopposition. Selokhe kwakhethwa okansela kulesi sigaba. Njalo ngingowesifazana, ngingowokuqala kukho konke opposition, ngingowesifazana kungazake kube lowesifazana ongukansela kuWard 16 iDombolezi. Sisonke sibambene. Siza kulungisa ngibonga kakhulu uZulu wonke jikelele owathi
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Makhadi Moyo osekhethwe ukuba ngukansela kaWard 16 ebulilima asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
ngali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Baba Gande hayi ngiyabonga kakhulu mnumzane ngiyabonga kakhulu ngiyabonga njalo la kubalaleli bakho
ungasitshela ukuthi ungathini nxa ukhangele ukuthi ubukhosi kwelengilandi lapho esibona khona indlovukazi uElizabeth wesibili asitshiye khona sabona ngesiphangiphangi indodana yakhe uPrince Charles sokuthiwa imuyo yinkosi sibone kusenzakala lokhu kungela kuphikisana kumbo okunye osikubonayo kusenzakala ebukhosini besindebeleni ungathini wena ngalokhu
yebo mbona indaba yeBritania ukhanya ukuthi khona indaba abahlezi bevele beyidumisile kusukela kusaziwa ukuthi ubani nguye ozathatha lokhu ngibona futhi njalo ukuthi kusho ukuthi bavele kukhona la kusisekelo sabo esokuthi nxa kudlula lokungenalo njalo futhi enye into enginanzelele ukuthi uPrince Charles ungakhangela ngo-1980 kulokuthi kuze lapha yona indlovukazi kuzokwethula iflag wathumela yena uPrince Charles nguye wafika lapha wazokwethula iflag la eEngland okwakutshengisa ukuthi kusho ukuthi wayeqeqeshwa uzokhangela ukuthi izindawo nje uyabe bebehamba uPrince Charles emelele indlovukazi lokhu kutshengisa mhlobo ukuthi usho ukuthi yinto evele ihlezi ihleliwe yikho-ke lakathesi nxa kade kuyukuthi sesiwile isihlahla kube lula ukuthi khona leyana indoda uPrince Charles ihle iyehlala esihlalweni laphaya
khona vele okwenza ukuthi ubukhosi besindebeleni buhlale bubangiswa isikhathi sonke kuyini
iAfrika yonke ungakhangela kube yithi kona sisukela khona le emuva kwazulu kuzolo umbango khona njengoba lakathi sikhona umbango ngithi lapha futhi lakho njengoba kule mbango umbango wana lasonto yakugala into evele ikathi belikhona ngomzilikazi uthe etshona kungena ulobhengo lawangena futhi ngombango futhi indlela zakithi amakhosi kithi bebelungisa indaba lezi ngokuthi lo omunye obangayo akasekho kungasalandelwanga imigomo eyayikhona ngoba esintwini sakithi anti imigomo ikhona ukuthi khona nxa uzokuba inkosi kumele ukuthi ube ngumntwana ozalwa esikhosini unyoko avelele esikhosini wena lawe usuyinkosi inkosi elingazala umntwana ongaba yinkosi so ke yikho ke ngalokho ke kuvele kuhlezi kulo mbango ngoba inkosi umzilikazi sishonile kwaba khona umbango wona lo ukuthi hawu ngubani okumele athathe wathiwa isiko lethi lona kumele kuthathe lo okumele ukuthi khona avele unine evela esikhosini kodwa akuzange kube njalo kwehlula ngaleyo ndlela kwagcina kuthathwa-ke ngomkhonto so ke into zakithi zonke bemvele zingalotshwanga phansi so ke kathesi isifundo esikhulu esingasifunda lapha engisibonayo sokuthi kumele siqine kumele sibhale phansi izinto zethu ikakhulukazi ngapha kithi nxa sesilungisile iindaba zethu kuzomele ukuthi sizibhale phansi kuhlale vele kusaziwa ukuthi khona hhayi sisuka lapha siya laphaya isifundo engisibonileyo mina lapha eNgilandi ukuthi into yabo ihlelekile yiso isifundo esikhulu yikho kumele ukuthi ngabe nathi siyakwenza
lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula izamasiko ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye lilale
Sibonge ijaha elidala uChris Nansi impumela emidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IKenbon Bullets inqobe iBulawayo City nge-2-1. IHarare City leZPC Caribas zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. FC Platinum 2-1. Ngezi Platinum yona inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. Siziqive ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu le JM Sounds liphetha idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi lingavumeli inhliziyo Embuleli litabuka ekhesi esigabeni sehalawupa kodwa licula likwele South Africa nangu umholi walo uJeffrey Moyo yena ozibiza ngomhlonitshwa ngokomculo
nginamadlalade asethe ukuba u5 elaqala lithi lona ngisize mama bese kuthi elesibili lithi uyokumela yini elesithathu lithi lona uyobona ngosomandla bese kuthi elesi-4 ngalihlanganela namaqembu okuyimbabazane brothers nomcebisi umcebisi mlilo ngaba kobhewula bonke bobabili labo bafana bese kuthi elesi-5 lithi lona lingavumela inhliziyo
le ngethi Vimba Dlozi
samzingelwe busuku nemini bo sempila njengenyamazana maye Vimba Vimba wedlozi lami nambaba yezabo
zingelwe busuku nemini bo sempila nyenyenya mazala maye bimba bimba wedzilami nampaba yesabu
Kuthola njani abangathanda ukuxhumana lawo?
Ungakwazi ukuxhumana nami enambeni ethi 0711 7060 26. Zikhona futhi enye inamba yesibili, ungaxhumana nemanager yami okuwuNicky S iqhawekazi. Ungakwazi ukuthi iqhawekazi ulithole ku 0635013302.
Abalandeli ke ubatshila waphamazwe,
sidinga kakhulu isupport yabo. Ngathi sicela kakhulu isupport yabo, ngathi siyayidinga, sicela kakhulu isupport yabo, nanokuthi imiculo yethu bayithenge ngokweqiniso, bengayithengi ngezinye indlela eziseceleni.
Uphuma ke enkundleni uJeffrey Moyo leqembu lakhe leJM Sounds ngale
ngokungula yimikoleliya nakanda pele kwando khimo mamundisa namuzalwane uthi imindo chilamiziyeni
Jeffrey Moyo leqembu lakhe le JM Sounds behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Singakehlukani sifake udaba lwabane abafunyanwe belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Mnangagwa eziza kufa zihawula. Silufake kuFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele lapha, silifake nje kumizuzu engamashumi amabili edluleyo. Kugcwele ama-comments bantu bakithi, kodwa bengathanda ukuthi ngilibalele wona, kodwa amaningi kawabaleki, bathuka abantu bakwatile. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabane abafunyanwe inkantolo belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamnangagwa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi kaMashobana. Kanti ngakolunye uhlangothi inkosi yakweleBhilithane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth II. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.